senana masiko
senziwe manje
lo baba mkhulu
kulelo lamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngomgubho wenkosi umzilikazi wenzwe izolo emhlahlandlela umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa umdeni wokhumalo uba yinkosi kamthwakazi uthi kuhambe kahle emhlahlandlela
Msakazi ngiyabonga kakhulu ithuba ongipha lona msakazi ngithi ngisho ay into esiyibona izolo kobulawayo kusenzwa imatch into esiyibona emhlahlandlela izolo ibe isimanga ibe isimanga impela ngibikhumalo isikhulumeli senkosi lobulelani lobhengula kamzilikazi ngibonga isizwe sikamthwakazi ngokuphakama ibe enhle into esiyibona izolo kuyahlangana amahlabezulu kuyahlangana akusayiwe emuva hayi kodwa into engiyibona izolo inhlengezelisa inyembezi ngoba isizwe siyahlangana isizwe siyahlangana into engiyibone laphayana iyesabeka msakazi bekungomncane kungomdala kungomutsha kungosopolitiki ngoba ebukhosini wonke umuntu wepolitiki wamukelekile ngange ngathinta mboni upresident wezapho sibangilizwe ngibone MP lo former MP wenkaya uBhebhe ngibone omamguni abaku MDC ngibone bekunezinduna kuphumelela induna ezimbili kwa abantu izikhulu zakithi ugodadu bekhona kube mnandi kwaba mnandi kwaba mnandi sadla sonke
uphinde wathi bekulabantu bemzini emhlahlandlela
besineze thekele esivele South Africa engenze show ukuthi ziyathola inyama zidle ngobunengi ngoba uma thina sifika leKwaZulu basipha inyama engeke eqiwe ngumntwana yilokhu lami laba bemzini abavele South Africa ngenze isiqiniseko sokuthi bayathola inyama enengi ngoba kubo le iyadliwa bantu bakithi bonke abasixhasileyo iMMCA eyo elungisayo udadewethu Makhumalo uSibu nabo bonke abaphathisileyo siyabonga kakhulu kube yimpumelelo emangalisayo inkosi ivunule kwaba kuhle kwaba njiyana abantu abadala bekhona hayi kusasa lesizwe liqhakazile
sicoce njalo ngodaba lolu lomnumzana Nkululeko Gwabalanda Ndamathe ingcwethi kwezamasiko esintu
kusebenzeke kuhle kakhulu ukuzwanana inhlonipho lokuhlonipha amakhosi konke sicabanga ukuthi next year umnyaka ozayo kuzaba kukhulu ukudlula lokho ngoba sinanzelela ukuthi imessage ibingafikanga ebantwini abantu bese bebona kusenzakala beziphumela ezindlini beze bebuza ukuthi kwenzakalani isikhathi khona bejoyina so sinanzelela ukuthi next year sicela sibambisane wonke abantu isikhumbuzo senkosi umzilikazi umbumbi wesizwe sonke noma useSouth Africa noma ungapi siphakameni sincedisana nini sibonile kunabantwana abancane abaningi kakhulu laphayana abadinga uxhaso kakhulu kithi babonisa ubuntu babonisa inhlonipho so into ezinjengazenzela kudingakala ukuthi thina abadala sibaxhase nini laba abantwana
umade uthi kumele usuku lolu luqakathekiswe nguhulumende
abantu bachitha isikhathi eside kakhulu behlukehlukene ngemibono ngendaba zepolitiki kodwa uma kufika lolu suku abantu bayahlangana so sinanzela ukuthi uhulumende ngaba yinto ongayinaka leyo lolu suku lolu luyenzwe kube yiholiday kube lusuku kuthiwa i-King Mzilikazi Day kube yiholiday wonke umuntu abantwana bengaye ezikolweni wonke umuntu sinakele lo usuku ngoba sinazo ukuthi abantu bajabula kakhulu uma kulalolu suku olwenziweyo olwayizolo u-10 September
sivukuba lapha udaba lwethu lwanamhlanje asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo
aya utshela bathi
salulandela
iwo lomsi
salulandela
salulandela
salulandela